Mina ngiswoni lenyathi ngilahlekelwe umntana nami athi nabini wagcina ukubonakala mhla ka 5 June elo David Nkala. UDavid nguye owamlanda endlini lapho abehlala khona eGreencroft eHarare. Basuka banatha ebar esehome ground. Sebesehlukana uDavid uthi wacabanga ukuthi wathi Maya ubuyele endlini. Labasendlini labo balala becabanga ukuthi uhambe loDavid njengoba nguye owayemlandile.
Ngokubonakala kwakhe ungamchaza uthini?
Wathi Maya kakhomfitshane kakhomude. Uphakathi laphakathi ulenwele ezimfitshane lendevu ezimfitshane. Ugqoke i-track bottom emnyama, le-t-shirt emnyama, le-hoodie e-grey, le-sneakers amnyama. Leminyaka engu-38.
Abangaba mhlawumbe bembonile kumbe belolwazi bangalixhuma njani?
Abangabe belolwazi kumbe bambone sicela bafonele kunombolo ezithi 0772-861-834 kumbe 0774-863-565 kumbe 0772-214-369.